Ukudla lokho okugoqela amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa kuza kwabelwa njalo abaswela emadolobheni asezansi emaNdebeleni. Ukansila kawa-13 eNtebe uMnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi sezikulindele ngamehlo abomvu lokhu kudla.
Kusho ukuthi nje babhizi kade segwanda ntengi lapho izolo ngabona azithutha zigcwalisa sibili igutshete lelana lako siyaphambi. Kusho ukuthi ngenye indlela hayi izakhamizi sezilindele khona ukuthi kuzodilivelwa.
Iningi alilimanga nakene lalonyaka ngenxa yokusilela kwezulu, kanti abalimile lonyaka sebelahlekelwe lithemba lesivuno esihle ngoba izilimo zabo sezithile. Isakhamuzi semagedleni eGwanda North, unkosikazi Julian Ndlovu, uthi bayaludinga uncedo lokudla ngokuphangisa.
Sesibona ngani hayi kuyavuka kuyavuka, kumele siza kudla, kumele soze sidle, vele sikwazi, ivele yintanga la yindlala. Besicela ukuthi uhulumende asincedise ngokudla. Wona lomnyaka singawuthutsha abantu abantu, hayi sibonge nini inkosi.
Usobhuku entalala uMnumzana Trust Sebata uthi ukudla bakuthola phansi kohlelo lukahulumende akweneli. Ngakho uthi kubalulekile ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise.
I-social welfare yiyo encedisayo, yiyo ezamayo sibili ukuthi abantu bazuze ukudla. But iningi abanye abaholi, so kukhanya indlala enkulu kakhulu lapho.
I-WFP ithi abantu bakulela bedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abasemaphandleni lasemadolobheni badinga ukusizwa ngokudla lonyaka. UZulu emaNdebeleni uthi uhulumende kumele akhe amadamu amakhulu njalo alondoloze lawa khona ukuze izakhamizi zilime ngokuthelezela zithole ukudla ngesikhathi sendlala. Ukhansila kawadi 17 eFumugu uMnumzana Ephraim John Nathi uvumelana lalo mbono. Kodwa uthi okuhluphayo ukuthi uhulumende kalamali.
Kuqakathekile sikuthi sibe nelithamba elikhulu elibamba amanzi, kodwa ukhangela umumo welizwe tenek to be told ukuthi kele kuyenzakalayo. Yabona vele kunzima ugebha idamu, but nxa singabe sithole izimali zikhona kukhangele kakhulu ukuvuselwa kwamadamu, ngoba kukhanya ngazathi kakhulu kakhulu udubo lisemadamu lapha. Izifuyo zethu ziyaswela amanzi, abantu esikhathi esiningi banatha ndawonye izifuyo labantu kanye lezigadeni zabo ezekudla.
Uskomitsho Gwanda unkosikazi Gilibone Ndowu yena ududubo lwamanzi bazaluphatha njengodabo lomqoka bengathola imali eyabelwa izabelo zelizwe ngurhulumende phansi kohlelo lwe-devolution fund.
Sikhangelela ukuthi eGwanda district sile problem yamanzi, especially leGwanda North ikho lapho kungela manzi kakhulu, kodwa kwezinye indawo nje loba ekhona but sile scarcity yamanzi. Sikhangelela ukuthi imali enjalo yedevolution nxa kuyukuthi sizafika esabelweni sakithi eGwanda, i-priority yethu izaba sekuthini siyenze ukuthi isabelo sethu sithole amanzi awezifuyo lokuthi siyenze i-livestock development.
Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elithula iManange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South njalo livuselele indawo zokulima ngokuthelezela kusamile okwamanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.